ngamemezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo. Umongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa iWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lama-sanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabosomabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMCOSI, kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso, umnumzana Alec Ndlovu.
Thina kuthi ukuthi sesizabuyela emsebenzini. Lokho ke kuyasithokozisa njenge-BVDA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni, ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana lendingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi koBulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka, ngicela uhulumende ancedise uBulawayo athole amanzi angapheliyo, ikakhulu ukuqediswa kwegwayi Sangane Dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19, ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera, labo-dysentery, labo-diarrhea. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu, ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bebekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Bona bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke ama-awazi okusebenza, abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
IZimbabwe ngokwayo general economy ngokwayo is over 80% informal. Okubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo, esithi ngesikhiwa hand to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyakeni ophelileyo, ubasaphakathi kwezikweledi ezinkulu kakhulu, njalo letha ukuhlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo i-capacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje so. Kodwa kuphinde ukhangele kwezinye indlela ukubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba amakhesi kade seyasanda kakhulu kungakabi lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nge-lockdowns manager i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo bandle.
Lana kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili. Abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungameli Nkomo.